Iparlamente yakwele South Africa ithi phakathi kokuhlolisisa insolo ezilethwe kuyo ngokuziphatha kwelunga ledale leparlamente lebandla libusayo le-ANC umnumzana Mduduzi Manana. Umanana kubikwa efuqe unkosazana Christine Wiro kakubi emethesa umlandu wokuvulela izethekeli ukuthi zingene emzini wakhe ngaphandle kwemvumo yakhe. Le yinto engaphathanga kahle unkosazana Wiro okwenze wayavula icala lokutshaya enkambeni yamapholisa. Lokhu sekudala ingxoxo-mpikiswano lezweni lonke enhlanganiso eziningi zisithi umnumzana Manana akajeziswe. Olutsha lwebandla le-ANC luthi akakhijwe ephalamende ngoba izenzo zakhe ziyayangisa. Ibandla le-Democratic Alliance lona-ke lithethe lolu daba yalusa kukomiti ebona ukuziphatha kwamalunga edala lephalamende okuyiyo esihlolisisa ngokuziphatha kwamanana. Lolu daba seluphinde lwathukuthelisa abaningi ngemva kokuthi unkosazana Wiro ephinde wayakwesula icala belethese umanana. Osokulandelwe inkulumo yelizwi elizwakala lingelikamanana ethembisa unkosazana Wiro ukuthi uzamnika imali ngokuhlukumezeka kwakhe.
I can give a consolation to her. We must tell the commander and then we go and sit down for a consolation. So that's the consolation that
ngingamnika okungamduduza ekuhlukumezekeni kwakhe. Bengatshela umphathi wamapholisa bese sihlala phansi sibone senzeni. Yiyo induduzo engikhuluma ngayo. Ngithi kuye, khangela mama, ngiyazi ungisebenzele amaviki amabili kuphela kodwa ngizimisele ukupha induduzo bese siqhubeka ungisebenzela.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Lubehle Banda uthi uyasekela ukuthi umnumzana Manana ajeziswe ngoba kukhanya uyabeyisa abesifazane.
We have never heard of cases echamanya amadoda wayesikela abafazi. I think this man should really go to jail because it's the case ya KCB and kuhlukumeza abantu because uyakwazi ukuthi abantu labo ngabala amandla ukuthi bembisele. Akukapheli iminyaka eshaya umuntu sephinda futhi njalo. So ngicabanga ukuthi hayi lo muntu lokavalele ejele. Asibafuna amadoda anjalo ku society.
Le into egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Stan Lovo.
Umuntu vele ujayelwane. Umuntu uma ephambanisile uhambe emaphoyiseni umbophise. Uyi example embi, you know. Mali ngamadoda enye indoda yenza njalo. No, akukho right. Ngoba vele umfazi utshayelwane. Into kumele siyibuze umanana nale ukuthi evele etshayelwane.
Akusikho okokuqala ukuthi umnumzana Manana azithole esebhekane lecala lokutshaya owesifazana. Nyakenye umthethwandaba umthole lecala lokutshaya abesifazana ngesikhathi benathi utshwala. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.